go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mabili lanhlanu kumbimbitho 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sibingela omaphepha abade besemtona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngomuntu uyalala esikilile, kodwa nxa kulotshiwe esekutheni hhayi ke kukahle sisayine sibuyele emsebenzini.
Umumo uqhubeka usiba mubi ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kusiya phambili.
Wethusela ngoku labantu abavuma kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenze njani? Kwethusela. Kuthi kuyasebenza ukukhathiwe ngoba kula muntu ongahlukuluza abantu bakini.
Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokwethuselwa ngumphathintambo weMathebeleland South umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umumo uya usiba mubi kakhulu ezibhedlela, izigulane ziswela abelaphi ngoba odokotela beqhubeka ngokukhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo, njalo besithi bafuna uhulumende athenge imithi lezinto zokusebenzisa ezibhedlela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wacela odokotela laba ukuthi baphindele emsebenzini uhulumende esalungisisa izikhalazo zabo. Bake bahlangana njalo labasekeli bakaMnangagwa abathi umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi babathembisa ukuthi iholo labo lizakhuphuka lisuka ku-dollar 50 lisiya ku-$5 ngehola. Lanxa kunjalo odokotela bathi bafuna uhulumende akulobe phansi lokhu basayinelane andubana babuyele emsebenzini. Sixoxele sikhulumeli seZimbabwe Hospital Doctors Association umnumzana Mxolisi Ngwenya.
Okwamanje iZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela bonke bamelayo edlula inkulungwane lamanani esingathi ngamakhulu amabili kusiya kwamathathu bonke bawukhalele umsebenzi. Amanga lawa aphuma emaphaphandabeni ayiwo abanjeyibize ethi wona kulamadokotela akhona emsebenzini a-under-SBS, hhayi kakosikho.
Wona umumo ezibhedlela uminjani ngokuzwa kwenu njengoba lingahambi?
Ngeke sibe kwazi ngenxa yokuthi kasiyi ukuhamba kwethu kwakungeke kube kuqakathekile ngenxa yokuthi ekuhambeni khonapho siyafika senzeni kungelayo imithi lemitshina yokulapha abagulayo.
Iinkulumo zona zisakhona yini vele phakathi wenu lohulumende?
Sibingela omaphepha abade besemtona ngomlomo, ngoba hhayi umlomo lathi siyawazi ukuthi umuntu ngomuntu uyalala esikilile, kodwa nxa kulotshiwe esekutheni hhayi ke kukahle sisayine sifake izinto sibuyele emsebenzini.
Uhulumende uke wethusela ukuthi uzalibambela iholo lingaqhubeka likhalala umsebenzi. Ukwenzile yini lokhu kumbe ilanga lokuhola belingakafiki?
Ilanga lokuhola ngenyanga ezivayo ka-April kalikafiki, kodwa ngavele kwenze lokhu kuyabe phula umthetho ngoba ukubeka phansi kwethu izikhali kusemthethweni. Njalo nje kabe kwazi ukuthi iqiniso yalazi umongameli welizwe wavuma ukuthi indaba lezi ziqinisekile yasesabilile.
Elithi odokotela bayethuselwa kakhulu nguhulumende esithi babuyele emsebenzini, bethuselwa ngaziphi indlela?
Kukhona abantu ababuya bekhipha amaphepha athi nxa kudlule 14 days bengayanga emsebenzini kuzaba khona ukugedla kwamazinyo, kodwa sithi kakugedle sibone ngenxa yokuthi amanga lawa asebebhizi bewaqamba bekwazi iqiniso lokuthi odokotela babelayo imvumo emileyo emthethweni ukuthi bengayo emsebenzini. Yikho okwenzakalayo, asingeke size ngabo.
Umnumzana Mxolisi Ngwenya yisikhulumeli senhlanganiso yabodokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni namuhla elubhekise eAbidjan kwele Ivory Coast emhlanganweni wezamabhizimusi oweAfrica CEOs Forum lapho akhangelelwe ukuqhubeka ngemizamo yakhe yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Umhlangano lo uqala kusasa uphele ngolwesibili. Amapolisa athi asecwayisisa unkosikazi Grace Mgabe phezu kwamacala awetheswayo awukuthengisa impondo zendlovu phetsheya ngaphandle komthetho. Lokhu kuvezwe yisikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba kuphephandaba leSunday Mail. Unkosikazi Mgabe unakanelwa ukuthi wayethengisa impondo lezi emazweni afana leMelika, iUnited Arab Emirates kanye laseChina. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano echiweshe labanye bakhe abakulumanyano namuhla. Bathembisa ukuthi bengavotelwa bangene kuhulumende bazathuthukisa impilo kaZulu. Kunjalo nje izakhamizi zesilonga eGwanda South zithi sezizwile ngokwethuselwa nguphathintambo obona ngokwenzakala ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Abednego Ncube esithi zingabosekela amabandla aphikisayo. Uncube ulilunga leZANU-PF njalo umela iGwanda South edale lePhalamende. Kubika uAlbert Ncube.
Bekhuluma emhlanganweni webandla eliphikisayo leZaphu oqhutshelwe ezitolo zakoMbuzimbili, abantu abaningi bathe besaba ukuphatheka gceke kwezepolitika ngoba umnumzana Abednego Ncube hleze betusela. Omunye wabantu laba ngukhulu leminyaka yokuzalwa engamathumi phosa esiyagalolunye 86, umnumzana Salatiel Masange, yena othe usehlalela evalweni. Kodwa umgcini isihlalo weZipra woVeterans umnumzana Bencube ukhuthaze izakhamizi lezi ukuthi zime isibindi.
Nxa wabhedini kwethusela abantu, kwethusela ngoku labantu abavuma kwethusela.
Yes.
Labo basebenza ukuvuma kwenze njani kwethusela.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZaphu umnumzana Ekem Gala.
Lapha sidinga umuntu omela abantu, iZaphu ithi devolution of power.
Umnumzana Bednico Ncube uphike wemba phansi esithi kakazi ethusele muntu, uthi labo abamgconayo kumele bayemangala emapholiseni.
No, ubayekele bayenze all those allegations. Nxa ngiba intimidatayo kumbe nxa ngibathayo abahambe bema ngale mapoliseni, akulanto enjalo.
Amazwi kaNcube asekelwe yinduna uMarupi, yena obegwejise ezitolo ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano weZaphu. UMarupi uthi kakaze athole izikhalazo ezivela kuzakhamizi. Umhlangano weZaphu lo ubongokukhankasela ukhetho oluzayo. Okhulumeme labesifazane baleli bandla unkosazana Mildred Mkandla uthe sokuyisikhathi sokuthi omama baphiwe amathuba afana lawo bobaba kwezepolitika.
IMasouth yonke inezikhundla ezingu-156 ezamakhansila. Ngiyathemba baba Sibanda liza kuzama ngayo yonke indlela ukuthi at least half of that or a third of that ingxenyanyana ethize izangenwa ngomama. Omama labo bayakwanelisa ukuthi babe ngu-MP.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzethembise umhlaba wonke jikelele ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kungeladlakela. Albert Ncube, oyindaba zeStudio 7, ePhulubhedi, eSilonga.
Siyabonga jahalakithi. Ke ngilifake ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 kancane esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngicina amasiko wena. Owakusenziwe manje. Ngicina amasiko wena.
Lamda sixoxa ngodaba lwabo makhale kukhwini ezindlini. Sizwa kutwa ke kulomnyu babo othethe iselfoni yakhe. Wayiphosela emlilweni umama sebuzile ukuthi kathi imessage le engenileyo ngiyani. Kuzobuya abanye baba uze kutwa umuntu uhamba esiyageza egqize iselfoni. Ukuthi sikhulume ngodaba lolu ngilo nkosazana siwinile Mpofu lo mnumzana Msunduzwa Ndlovu. Asiqase ngawo ke Mpofu. Ama cellphone lapha ahluphe ezindlini abanye ngabangena lawo emashaweni sibe siyageza. Uhamba njani?
Ngicabanga ukuthi nje abantu babehlezi kumbe bengahlalisananga kumbe kulama secret yikho umuntu esengagcina sehamba lefoni esiyageza layo kodwa nanxalizwanana nje kunganama secret angezohambe lefoni siyageza.
Ye, sizokuthiwa kulwa lo baba uphosele iselfoni yakhe eziko umama sebuzile ukuthi kathi khona okokungenileyo imeseji yakho le ngiyani. Akunjalo vele ezindlini lezizo.
Ya, khona kuyenzeka kulezi insuku umuntu omunye sengaze ifakele manzi abilayo.
Ye madoda. Ndlovini, uyazizwela lapho udaba nantu luyabila la.
Ngiyaluzwa Dube, into ekhona ukuthi kukhona ukungathembani, kukhona okunye ukucabangela into engekhoyo mhlawumbe ngithi mina. Emsebenzini ngisebenza labantu abangomama osibongile. Already fanele ngibe nawo amafoni kaSibongile ngoba siyasebenzisana sisebenza sonke emsebenzini. Kube sokusiba la into yokuthi unkosikazi uyathe evakatshela ifoni amathola amafoni kaSibongile. So kuyafanele ngihlale phansi ke ngichaze ukuthi uSibongile ngubani wakwabani. And then kuzovuka umsindo oriyathatha amafoni la number lawo uthuka uSibongile lekathi akulalutho.
Mampofu konapho ke ungathembakali konoko kunjalo yini lani nxa ukuthi ulejaha.
Kwabanye kodwa mina ngibona ngani nxa ukuthi umuntu nisebenza lonke asikho isidingo sokuthi uze uthi kumbe umuntu esithi ngicela ukubona imessage uze ufihle lefoni kumbe uyifake lemanzini abilayo. Uyamthengisa hayi umuntu lo nisebenza layo ubesithi. Nxa nisebenza lonke akulamfihlo ozungathi mana ngithikiyele emanzini kumbe mana ngiyifihle kumbe mana ngifake i-password.
Lakonoko-ke upassword uzokuthiwa-ke baba Ndlovu abanye basebenzisa inyawo abanye izandla umama engathi ngicela i-password yakho wenze njani.
Na ndiwune nkulu malo ukuthi kufanele khona ukuthembakalela ekhaya kufanele ngimbonise malo ukuthi kuyathembakala kodwa into ezobi kuzohlala kusiba lo msindo everyday ngoba manje uSibongile maybe ungena i-night shift usefuna ukubuza isikhiye sasemsebenzini uyangiwhatsappa so kufanele ukuthi waye kuwhatsapp ebusuku lokho usuku lokho uzenakho yesho ukuthi ikhona into eliyenzayo lo Sibongile yabona into ezifana nalezo du so ngcono ngifake i-password kezwele ukuthi angaze afinyelele abona lala zinto zikasibongile lezi ngoba sisebenza sonke.
Kunjalo Mampofu. Mampofu.
Hayi vele kuyakunesitsotsi lo Sibongile ngoba ukuthi vele izinto zihamba kahle lisebenza lonke akunankinga lo mama wasendlini uyabakwazi ukuthi hayi wakuSibongile ubesebuza amakhiye lapha mboni imeseji yakhe.
Kodwa phela vele Mampofu amafoni sehlupha ezindlini la akunjalo.
Hayi vele amafoni kulezi nsuku yiwo vele adilize imithathu.
Ya amafoni kulezo nsuku asedilize imishado ebhuti omkhulu. Uyabona njengalapha eSouth Africa la esikhona ungabona intombazana ihamba ikhiya ifoni la endlini ihamba itiya kusisi wakhe noma kuphi. Ayikho bhuti omkhulu ibugebe ungibodwa kulazasisi ngoba uyakwazi ukuthi angeke umfole uzomthola kuphi ifoni le-password ngeke umfole.
Luhlupho olukhulu lo.
Luhlupho olukhulu olulapha emafonini lana mina endaweni yakithi ngiyafisa nje ukuthi bengayifaki ibooster ngoba iyasichithela imizi.
Ye madoda. Mampofu uyuthi isikhathi sesihambile vala khonapho-ke amafitshane ntombi endala vala amafitshane.
Mina ngibona ngani nje ifoni ayilankinga ngalizwanana njalo lisebenziselana kunganama-secret inkinga isema-secretini yiyoyenza ukuthi i-interview idilike lokuthi amafoni sikhule singawathembi kodwa amafoni yiwa-right ayenza ukuthi sibambane ukuthi omunye ungapho omunye ungapho. Angiyiboni inkinga mina nxa nje lizwanana njalo libambeni.
Qiba khonapho baba Ndlovu.
Ye lami ngiyavumelana la umama ukuthi khona amafoni wona a-right ngoba khona ukuthi nje sixhumane sikwazi ukuthuma labazali ekhaya lakuphi kuphi kodwa-ke ejikule sandla sesibili bhuti omkhulu asazi ukuthi siyocedwa ngubani kodwa-ke sacela ukuthi sizame ukuthembana ngala mafoni bantu benkosi.
Ye zulukandaba-ke ngithathe lesi sikhathi ukuthi ngibonge ubaba uMsunduzwa Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. Ngibonge njalo-ke unkosazana siwinile Mpofu ukhona ngale-ke kwele Botswana. Oliver lelise mweni ngenjabulo umthembo Sithemba uGibbs Dube nilale
kangele zinyezi ziyawagcina masiko kangele manyama bayawagcina masiko.
Siyabonga Gibbs. Siye kutsha helidala uBig Mike esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuleviki sixoxa lo councillor wasenkulumane ward 22 ucouncillor Rodney Jenner laye okhangelele ukuncintisa kukhetho kulomnyaka. Sixoxisa na labasakhulayo abakhangelela ukungena kukhetho kulomnyaka. Councillor, ngiyakwamukela kuhlelo, yini umbono wakho mayelana labontanga abakhangelela ukungena kukhetho kulomnyaka?
Umbono wami very short. Apparently mina ngathi ngiyena, I used to tell myself ukuthi mina as a young person, I'm not a leader of tomorrow. I'm now a leader of today. So basically in short, I would love ukuthi kube labanye abangijoyinayo nje, even uma chambers, even e parliament, kube lama young people who esebesile vision anyone esihambelanayo imbono, so that it kuba easy for us to represent the other young people outside in the community.
Ubona ngani kunzima na ukuba ngumuntu ongisakhulayo olesikhundla esiqakathekileyo kanjalo?
Well, into eqakathekileyo i-determination nje ukuzimisela wena personal. Ungazimisela kula nto enzima. Nothing is impossible at the end of the day. So into eqakathekileyo ukuthi uzimisele as an individual.
Njengomuntu ongisakhulayo ongukhansela, nxa sesixoxisana ngokuthuthukisa izakhamizi zesigaba sakho, ubona ngani usuphumelele na, njalo usuphumelele okungakanani?
Well, so far I think I've really tried my best. Against all odds, of course. You know, now kuluma labantu abadala. Sometimes umunye umuntu vele ubuya bele mentality yakhe ukuthi hayi umntwana nalo uzamtshelani, but I've really tried to engage abadala and labo bebone ukuthi I am really a leader in the community. I am there to serve them. Angikho laphana ukuthi ngibavuse, because at the end of the day kumele uzimisele ukuthi you become a servant leader in the community, so that labo abadala babe le belief in you. Esigabeni sami we've done a lot of projects, notable the revamping of the clinic at Nkulumane. Renovated. Right now we are putting it through all over. We managed to do even our roads in the community. We have managed even to give our other old people assistance in terms of ukudla, even in terms of ukubancedisa ngama izipoti zabo zamanzi, and also employing abantu on part-time basis, ama-contracts esiba nawo ephansilini.
Ushilo wathi abadala sometimes abarespondi kahle.
Yeah.
Ulasi isiluleko naso kunikeza laba abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka bakanqoba. Ubona ngani kumele bakhulumisane labantu abadala kanjani?
Yikho engiqale ngakho lokhuyana ukuthi I think at least vele kumele kuqalele ngendlela okhuluma ngayo. So nxa kuyikuthi wena uhambe uyazethise ebadaleni, kuba lula for you to relate ebadaleni.
Unganqoba kukhetho kulomnyaka bese usubuyela ukuba ngukhansela, ukhangelela ukwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zakho?
No, there are a lot of things, but really basically the major project in terms of its development is making sure, you know, imigwaqo yethu vele yona ngokwayo it was in a bad state. Bekuqhubeka making sure ukuthi all the roads are well fixed, ukulungisa even in terms of ama-drainage systems that le problem yamanzi nxa izulu isina. And obviously for the young people is always making sure that even Nkulumane as a community, even not necessarily in our work, to make sure we have a youth center for our youth abantu abasha.
Umbuzo wokugcina ke councillor besigciba uhlelo, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka?
Lokhu kuqakathekileyo ukuzimisela in whatever you do, and nokulalela, ungabi ngulwane ungumuntu omuntu ukuthi mina ula muntu ezamtshela into yokwena. Kumele ube ngumuntu lana okwanisa ukulalela. Normally njalo kuba nesaying ethi yona, so there are three types of people, those who watch things happen and those who wonder what's happening and those who make things happen. So kubontanga, I wish ontanga bonke out there bazabayilaba who wants to make things happen. So ngiyabakhuthaza ontanga ukuthi at the end of the day let's get into these positions so that we feel our space, we feel our vacuum. Mina ebadaleni wena like to say kuthiwa kule sengethi yona, tell me and I forget, teach me and I remember, but if you involve me, then I will learn. So, about that, I will be able to do that. I will be able to do that.
impilo lezi zombuso lezi ngoba bona bazahamba kumele besichiyele lathi bethiwe iphindisi.
Angikuzwile kahle mnumzana, ngiyabonga kakhulu baba.
No, thanks so much.
Balaleli, lapha bengixoxa lo Councillor Rodney Jene ongukhansela waseNkulumani Ward 22. Siyixoxisana labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Mthwakazi omuhle, selugqiba lapha ke uhlelo masidibane ngevikezayo olevalisayo nguMike Hobe. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami, ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Njengoba sesiya esikhathini sePasika, ngibone kuqakathekile ukuthi sikhangele indaba kaJesu ephambi kukaPilate. Sihlangana naye lapha kuMark chapter 15 verse inga 9. UPilate ebuza amaJuda ukuthi liyavuma yini ukuthi ndikhululele linkosi yenu yamaJuda. Ilizwi likaNkulunkulu lithi ku-11, ngoba wayesenanzelele ukuthi amapriest ayesenzela uJesu umhawu. Njalo kwaso kufika isikhathi sokuthi kukhululwe isibotshwa esisodwa. Sibona lapha amapriest becela kuPilate besithi bona kuye, sikhululele umuntu oyedwa. UPilate wasebabuza ukuthi ngikhulule lindoda okuthiwana inkosi yamaJuda, bathi hayi, umbethelele kodwa sicela usikhululele uBarabbas. Lapha ngifuna ukuthi abalaleli belinanzelele ukuthi ukukhululwa kukaBarabbas lokuthi uJesu wahamba wabethelwa, amaJuda lamapriest esiJuda babegcwalisa ke inhlelo yokuba uJesu aqedise njalo aphutshise engathi luhambo lakhe kumbe singathi injongo yakhe lapha emhlabeni. Isikhathi esiningi siyangena phakathi kwenkinga kumbe phakathi kwezinto esiyabe sibona izitha zethu kumbe abantu abasizondayo abangafuni ukuthi siphumelele siye phambili, besithi bakahambe ayebethelelwa njengalokho abakwenza khona uJesu. Bethu umbethelele njalo bacela ukuthi kukhululwe umuntu owayeyisiganyi, umuntu owakungamelanga akhululwe, uJesu yena engalafici kwathiwana ayebethelelwa. Kwanceda ngani lokhu? Kutshengisela ukuthi kwezinye isikhathi isitha sakho siyakuncedisa ukuba uyephutshisa injongo yakho. Abantu abaningi nxa singena phakathi kwesikhathi lapho abantu abasenzela khona umhawu kumbe kusemsebenzini, ngiyake ngilalele njengomfundisi abantu bezokhuluma lami ukuthi emsebenzini ngale kulo mtonje sengixotshisa umsebenzi umbongenzele lokho. Kwezinye isikhathi engxenye uyakuxotsha umsebenzi ukwenzela ukuthi uyeqalisa ibhizinisi yakho. Kwezinye isikhathi umuntu lo ngesikhathi esiningi uyake kufuqa ekusondeza duzane lenjongo yakho. Ngoba nganginanzelela ukuthi abantu abaningi ngaphandle kokuthi isimo kumbe kube lonyulo uthole kwafuqayo, umuntu uyabe lokhu efuna ukuhlala endaweni yona leyo akiyo yona, efukele khonapho abe njengesikhukhukazi. Ikanti uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi uqhubeke uye phambili. Siyananzelela lapho ukuthi lapho uJesu ehamba phakathi kwalesi sikhathi kwasekuyisikhathi esinzima esimaphambi kukaPilate, evele engadini yaseGetsemane lapho ayethandaza khona ebuza uNkulunkulu ukuthi kambe likhaphu emunyu, inkomitsho le emunyu ngiyithathe yini ngiyinathe. Kodwa-ke kwahleleka ukuthi izinto ezenzakalayo zamfuqa ukuthi enze lokho okwakumele akwenze. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli into yesibili ukuthi ungahawukeli kumbe ungazondeli abantu laba abakwenzela linto umona lo. Bakhangele kathesi ngelihlo elitsha, ubakhangele ngelihlo lokuthi laba abantu abangenzela umona kumbe umhawu bamfuqela ukuba ngigcwalisise injongo yami empilweni. Ungabakhangelela ngaleyo ndlela awusoze ube lekhubu lokubazondela, njalo awusoze ungakwanisi ukuthi ubaxolele.
Kuyigqibe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje, ntandazela abalaleli bethu abalenjongo ezehlukeneyo abange nephakathi kwenkinga ezehlukene baba siyathandana ngegama lika Jesu kuba inkinga abantu abangene kizo kumbe abafuqelwe khona ukuthi bebethelwa ngabanye abantu kuphendukise uNkulunkulu kube indlela yokuthi bayephutshisa injongo yabo empilweni. Sithandazela wonke umuntu elaleleyo abagulayo ukuba basilise ezwe izwi lakho lokuthi benzeni empilweni. Khulumisana labo ngegama lika Jesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lonye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli bebe lokulala okuhle.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Silethe mali busisekile ngompalo kamfundisi. Kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Bulawayo Chiefs 2 Capes United 2. Zishayane zabanguchikilo panqela phana emdlalweni obuselu veve kobulawayo. Dynamos 3 Shabani Mine 3 lazo zibe nguchikilo panqa emdlalweni obuselu Faro Stadium. Ingezi Platinum yona inqobe iTriangle United nge 2-0 enkundleni yeGibo. Highlanders iBoso Chilamoya inqobe iHerentals nge 2-0 emdlalweni obuse National Sports Stadium. Kusenjalo amakhulu abasekeli beqembu leHighlanders kwele South Africa aphatheke edilini elikhulu lokudingela iqembu leli usekelo eJohannesburg izolo. Kubika uBenedict Nhlapo.
Bekungabizozwayo ukugidwa kuluthule lokushini leBeria eJohannesburg ngomgqibelo. Abasekeli beqembu leBoso besegigini lokudingela leli qembu usekelo. Igigi leli liqoqwe liqula labasekeli beHighlanders eSouth Africa njalo abaphatheke kulo bagoqela abasekeli beqembu abafisa ukuba ngamalunga abaculi loZulu nje obethethwe ludumo lwamahlona nyama. Umgcinihlalo wequla labasekeli beBoso kwele South Africa umnumzana Noduma Nyati utshele Studio 7 ukuthi leli bekulithuba lokuveza iqula labo emphakathini ukuze abafisa ukuba ngamalunga bathole lelo thuba.
Sikhangelele ukuthi sincede iqembu le Highlanders Football Club ekhaya kobulawayo. Siyathola isikhathi sokuthi sihlanganele sikhambe sonke siyebukela ibhola lenguqu ekhaya kobulawayo.
Unobhala jikelele waleliqula umnumzana Khumbulani Moyo uthe njengabasekeli beHighlanders kwele South Africa baqoqa imali bese bethengela iqembu labo izinto elizidingayo ezifana lamabhola lokunye. Ngakwele incelo ubona ngezokudingela usizo wabadlali beHighlanders lemuli zabo unkosazana Fiona Chuma yena ukhuthaza abesifazane ukuthi baze ngobuningi labo babe ngamalunga eqembu njalo bancede iJila Moya.
Ukujoin at 100 rand mawufuna ukuba yi-simple member which is a gold card and then platinum. Platinum is 250 a year, so you pay that 100 rand the annum. Then siyathengisa nama-t-shirt asekhaya. Imali yakho nibuyela back kuBoso.
Iningi labathanda leli qembu abebekuleli dili bebegqoke bephelele ezimhlophe lezimnyama njalo begidela ukufa lokuphila besithi iHighlanders ayisoki bulawe bazayisekela uze kube naphakade. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Pina yemunati sechaba wari ikimatla utsamaya lelondi chamara kwanele okwalamhlanje izihlobo zami sithandekayo asidibaneni kuhlelo lwethu lwendaba zekuseni ngesikhathi sika 6:30 olivalelisayo ngumfoka matukanduna nkololokwana wa matukanduna ntungamilinko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.